kuyindaba enhle esikhangelele ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi. Uzakhumbula ukuthi njengenhlanganiso sike sabhala ngokusemthethweni sibhalela uhulumende weZimbabwe simtshela ukuthi kavule ama-borders ngoba abantu abaningi sebechapha imingcele kundawo ezingavunyelwayo. So ngokunjalo ke sabhalela iMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage ukuthi sitimngcele kayivule satsha lokuthi akube lendlela zokuthi ezizalandelwa ukuze abantu bengabise engozini. Sabeka futhi ukuthi esikubonayo abantu bayaquma egangeni okungabafaka engozini zokuthi babanje iganyavu bathathele izimali kumbe balinyazwe nje. Yikho ke siyakwamukela lokho okusokhunywa ngohulumende ukuthi imngcele isizavulwa ke kunyanga naleyi ezayo.
Bakhona ndiweni abathi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukumemethekisa umkhuhlane lo. Ungathini ngalokho?
Komo ukuvulwa kwemingcele akuzobe lani lokuthi inani labantu abalomkhuhlane liqanise kumbe lehle. Njengoba senjile ukuthi vele abantu bezichaphela nje endaweni ezingavunyelwayo, kutsho ukuthi vele ukuvala imingcele kwenza futhi kungabi lendlela yokuthi abantu bahlolwe nxa bengena ukuthi umuntu lo engaba ligciwane kumbe angabe ngelalo ngoba bangena baziphumele nje egangeni. Ngokunjalo nxa uvula amabhoda mina ngokubona kwami la nje lenhlanganiso yethu njengoba senjile sake sabhala incwadi satsho ukuthi sibona ngani kuzayehlisa inani ngoba abantu bayangena kusemthetho twen behlolwe laphana emagedini okungena ngoba ukuphuma abalomkhuhlane bathatha amanyathelo ukuthi ba bangathelela abanye. So nakana ukuthi kuyinto enhle ukuthi amabhoda avulwe ngoba abantu bazakhangelwa kuhle kungalamuntu ongena egangeni ingena bephuma lomkhuhlane ongalamuntu ombonileyo ongalamuntu omhlolileyo.
Ilina njengenhlanganiso esebenza lozulu lilamanyathelo yini eliwathathayo ukuze lizivikele lani kulomkhuhlane kanti livikele njalo lozulu?
Yes, sithatha amanyathelo njengenhlanganiso mfokankomo iBulawayo Vendors and Traders Association. What esikwenzileyo yokuthi ke sihlomise amalunga ethu saqoqa esithi ngesikhiwa ama-market bailiffs kungabantu abakhankasayo emkambo emningi yakoBulawayo lapha behamba behlomisa abantu ngolwazi lokuthi bengazivikela njani kumkhuhlane lo, bengathatha amanyathelo bani ukuze bengatheleli abantu abasebenza lawo, bengayenza mzamo bani ukuthi nxa abantu bezothenga balandele izinqumo ze social distancing, bagqoka ama-mask, bageza izandla, basanitize. Ngokunjalo ke sisebenza lamanye ama-partners ethu sesihambisile ezinye izinto zokusebenza njengama-sanitizers, lama-hand washing water dispensers ukuthi anikezwe abantu. Amanye siwanike iBulawayo City Council ukuthi iwayabele abantu khonapha kuBulawayo abantu baphatheke basizakale ngoba abanye abantu babengalindawo zokuthi bafake amanzi ukugeza izandla. Ngokunjalo ke sekuzamayo njengenhlanganiso nganiso sibambile ukuthi ke lati sizama imizamo yonke esemandleni ethu, sibambele enhlanganiso ezinjengabo iZimbabwe Resilience Building Fund eyesekele kakhulu ku project yethu le inalesiyenzayo singaphansi kohlangothi kumbe kumbomba esithi isizimele consortium.